enkulumeni ayethule emsakazweni we-South African Broadcasting Corporation, umnumzana Leon Schreiber uthe usephakathi kokukhulumisana leziphathamandla zogatsha lwendaba zasekhaya ukuthola iqiniso lokuthi yini engahambanga kahle ngendlela lolu gatsha olwaphatha ngayo udaba lwama-ZEP.
Akufuzanga sithathe isinqumo singacabanganga. Leli liphutha esibonile senzakala kakhulu ekuphathweni kwalolu daba obekusenza umthethwandaba uchithe yonke imizamo yogatsha lwendaba zasekhaya. Kufanele sithathe isinqumo esilobuntu njalo esemthethweni.
Imizamo yokwesula amaphemithi ezep ebisenziwa ngobephethe lolu gatsha lwendaba zasekhaya umnumzana Aaron Mtswaledi yona yachithwa imithethwandaba kugoqela lo mthethwandaba wesekelo sombuso. Umphathintambo Schreiber uthi kuqakathekile ukuthi azwisise zonke lezi zinqumo zomthethwandaba engakathathi isinqumo sakhe ngalolu daba. Umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabuthi Mabhena uthi bemukela ngezandla zombili indlela umphathintambo omutsha afuna ukuphatha ngayo udaba lwama-ZEP.
Sithemba ukuthi uzakwenza kube lula ukuthi izalwane zaseZimbabwe eziphethe lezi zincwadi ziqhubeke zihlele South Africa zisebenza, abanye besenza amabhizinesi abawenzayo njalo abanye befunda.
Kodwa ke isizalwane sakwele South Africa njalo obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla lezombusazwe elisahlumayo elesofa sonke umnumzana Freeman Bengu uthi abafuni kuzwa kuthiwa kule mizamo yokuvuselela amaphemithi ezep.
Sizo-organize ukuthi siwa-challenge any extension or anything uShreiber azama ukuyenza ku-Home Affairs ukuthi a-extend ama-ZEPs.
Ingcitshi kwezemithetho njalo eligqwetha elilwela amalungelo luntu umnumzana Vusumuzi Sibanda uthi zinenge indlela ezemthethweni umphathintambo Schreiber angazithatha ngalolu daba.
Sokungaba yilokho ukuthi athathe inyathelo lokuthi anikeze ubuhlali obungapheliyo kulabo abaphethe ama-ZEP. Kanti-ke uma engacabanga njalo ukuthi ufuna ukuthi naye awachithize aphele ama-ZEP.
Ngokwesinqumo esithiye senziwe ngumthwaledi ngodaba lwama-ZEP, bonke abaphethe amaphemithi la kuzafuze bebe sebefake izicelo zamanye amaphemithi kusiya phela lomnyaka. Abangenzanga lokho kuzafuze babuyele ekhaya. Abafake izicelo kodwa bengakatholi impendulo, amaphemithi abo azaqhubeka esebenza kuze kube sekupheleni kuka-2025. Isizalwane seZimbabwe uNontobeko Sithole uthi kudala befake izicelo zokuya kumaphemithi amanye kodwa balokhu bengakatholi impendulo.
Asisazi ukuthi manje senzeni, uyalinda iweva or we have to apply kule enye abathi seyikhona.
Kusenjalo uSchreiber useyichithile imibiko yamanga ebisithi wazalelwa elokishini leBorodale eHarare. Uthi yena wazalelwa endaweni yePicketburg, wakhulela eClanzi eneMakwaland esabelweni seNorthern Cape kwele South Africa. Mele 7 eJohannesburg kwele South Africa, ngingu Thuso Khumalo.